lapha ngajuna asephilile ngabe ngiqambamanga sibili abanayo nelokhu esasikhona sibili lapho ekhaya ngoba yonke indawo kule garaji afika sibili izimoto ziphithizela khonapha zizama ukuthi zithile amanzi nala afunakalayo loko kwempetro loku khanya ngani kuzathatha isikhathi eside sokuthi kuze kulungise sibili.
Ezitolo khona-ke injani intengo?
Intengo ezitolo vele akuzange kwayehla uzibone kathesi just like in last week ithukela la esikhwelile iprize zangikona ukuthi kuma-$5 something into esasiyithenga dollar something enumajin and lotshwala labo sekukhwelile lento zonke ezilungiswa ngithukela seziphelile zonke hhayi impilo yezimbabwe lapha ayisasileyi kahle kahle sibini.
Nxa usutshwala bukhwelile ungasipha nje imizekeliso yokuthi lobo sobuyimalini lobo sobuyimalini.
Njengalobo obwesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo obwe-amastati la asefika kulo okuzenini ku-$2.50 yena ibiyi-$2 kathesi just like last week ibiyi-$2.10 vele siyeqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthi le ebulawayo le lokuzenini ikhalabhashe ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko napho kubomali kusasa nje iyabe siyikhwelile futhi la iyafika khonapho ku-$2.50 lobo kuyisikhiwa nabo futhi laba weqele phezulu yasiyefakela futhi i-50 cents futhi phezulu so ngicabanga khona lelo sokungikuthanyela kuphela but umumo mubi sibila kusasifanani lakudala laphanesakho
okutho ukuthi iphayinti eyodwa isiyimalini
ngibone iprize ikhothi ibiyi-$4 kathi si-$4.50 isuka ku-$4 la ebrown la then sokufithi la igreen la iyabe yenza ama-$5 so iphayinti iyabe isiyenza $2.50
isinkwa sona siyimalini
isinkwa sona siku-$2 kuya ngetype yangikhona izinkwa eziningi yenza ama-$2.50 akuna into enhle sibili lapho ekhaya.
Isithebo-ke sona sinjani ikakhulu asithi ufuna ukuthenga inyama ezasuthisa imuli yonke uyabe uthenga esemalini?
Lapha ukuthi khona ufuna ukuthenga isithebo esingasuthisa imuli yonke yabo ungumuntu onjani yabo sungumuntu omangalisayo sibili ngoba vele singasithengiyeki sele ngoba i-KG ngokwayo sibili lapho emalokishini njengasesizinda ngifike iku-special lapha nxa iku-special ukuthi kuthi kona bayehlisile mbijana isiku-$9 kodwa i-$9 ngoba nongayikwanisa in-AKG.